So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 3 kulwezi 2021 igama ngontungamili inkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 isolo ngakolunye uhlangothi uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamanye njalo amafiki amabili ibandla le-MDC Alliance lisola imizamo kahulumente yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti kwele South Africa ngemva kokhetho lokudinga amakhansila. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili phansi kwe-lockdown level 2. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Umutswangwa uthe osaphethe isikhundla sikamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukubone kufanele ukuthi lokhu kwenziwe ngoba umkhuhlane lo ulokhe uyingozi lanxa nje amanani abantu abafunyanwa belawo selehlile. Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyekethise iziqondiso lezi zaya kuzinga lakuqala i-lockdown level 1 kumbe ukuzesula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Njoba uhulumende sekufakile njoba siyazi ikoronti lama weva aqansayo ayehla aqansa ayehle abantu zakwemukela njengalokho siqhubeke sinazele ukuthi engxenxa amanani engahlaleni nje sikhanyele ngohulumende ngemva kwamaviki amabili phose angayekethisa futhi abuyele kulevel 1 ukuthi engxenye impilo belula abantu bazama ukuzingezala empilweni ngoba ikorona eqinisweni ilima zabantu kakhulu ikakhulu kwezokuziphilisa. Abantu abaningi bayazisebenza baqhatshwanga ibhizinesi lingasekho so kodwa kungaba kulevel 1 enxenye kungaba nganeno.
Abantu bathini ngaleli nyathelo?
Abantu bebekhayele ukuthi engxenye uhulumende kathesi uzazama ukuthi ayehlise futhi lezi ziqondiso ezokuvalela abantu ukuba nabahambahambe basebenze phakathi komuzi besithi engxenye uhulumende uzakwehla kulevel 1. Okwenza abantu batsho njalo bakhala izinto eziningi. Okokuqala yiba amanani aseyehlile. Okwesibili njalo sinazela abantu asebehlabile ukuthi baningi abantu asebehlabile ivaccine le-COVID-19. Ngabantu asebebaningi kangako ukuthi abantu bekhangela ukuthi ngaleso sizathu uhulumende kehlise. Sibona lezinto emidlalo eminingi siyavula amabhawa sewavula lanxa evalwa nje masinyane kodwa avuliwe. Ema-church kwavulwa amabhora asedlalwa labantu sebengena bona bangangama 2000. So ngaleso sizathu abantu bekhangela ukuthi hayi khangela impilo isipho sibuyele kunomali esingakutsho ukuthi abantu befisa ukuthi hayi ngasiyangena kulevel 1 kodwa engxenye lokwamamask ema-sanitizing siqhubeke sikwenza kodwa sikulevel 1 ngoba abantu sebenazela ukuthi empilo inzima abanye vele abantu abaningi bayaziphilisa so kuba nzima ukuthi bagijigijime endle afuna ukugijima ngayo ikakhulu nxa sobe sikulevel 2 so izisuso zabantu.
Umumo walomkhuhlane khona ngapho koBulawayo yona unjani kulezi nsuku?
Amanani akhanya yehla ngendlela enhle kakhulu ethabisayo futhi ngoba sinazele kulamanye indawo zokugcinela laba bantu ezazi bagcina ama-centers avaliweyo ngakhanya olangeni sikhuluma kanje kathesi akusela abantu. So lokhu kuyasitshengisa ukuthi eqinisweni amanani ayehla ngokunjalo-ke abantu khanya ngale ndlela asebeziphatha ngayo abanye akusayindlela enhle kangako ngoba lanxa amanani esehla kodwa siya tshelwa ukuthi kungaba lengozi yokuthi kungaba le wave engalandeli wave 4 la yabingaqedwa izabuya ngesi uve sinjani lokuthi yabe ikhaya kubani vele njani so kabantu kodwa abane ungathi sebedelela nje abantu behamba hamba abantu bayaminyana abanye lokugeza ngezandla basageze abanye nama mask basafaka kuhle abanye vele bengafakanga ukwafaka so kukhona kuyasizwa ubuhlungu ukuthi lanxa amanani esehlile abantu siyabakhuthaza ukuthi izakhamizi asiqhubekele sihlonipha izilayezo ezilethiweyo sibone siyageza izandla kuphela siyasanitizer ama mask siwagqoke kuhle avala amakhala avala umlomo lanxa kungelantinyo yokuthi singene lapho okulabantu khona abaningi sikubalekele khona ukuthi singaminyana ukwenzela ukuthi kungaba ingozi yokubana kube enye iwave ingasitholisi singazimiselanga kube singazilungiselelanga yiyo esingakutsho sixwayisa abantu ukuthi asekunanzeleni khona ukuthi singaphonga ukuthaba sithi hayi sokwedlula kwedluweni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamachumi amane 40 belomkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yakunkulungwane ezedlula ezine 4683. Ibandla leMDC Alliance lithi lisola kakhulu imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana James Manzou utshele iPhalamende izolo ukuthi ugatsha lwakhe luyawusekela lumthetho. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi umthetho onje wephula amalungelo kaZulu.
Izanu umbhedo wayo suye phambili nampo sebekhuluma ngepatriotic bill besithi abantu abangasoze bavumelane lezanu bafanele bayabotshwe baye emajele bancitshwe amanye ama-rights njalo bathethisa besithi MDC yiyo yaletha ama-sanction bathethisa u-vice president wethu ubithi konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abazwisisi i-concept ye-democratic dispensation khonokho yikho kwenza abantu lamazwe amaningi bahle bathi izanu intando kayiphikiswa. Abantu bavunyelwa ukukhuluma abakufunayo ngokuthula. Abantu bavunyelwe ukusola uhulumende wabo uma bebona amaphutha athize ngokuthula. Yikho uma sebefuna ukufaka ibill umthetho ukuthi wonke umuntu ongasoze kuhambelane lezanu ufanele ukuthi ebotshwe njalo encitshwe amalungelo ngoba akavunyelani lezanu yimhlolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Lanxa abanye besithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni we-COP26 kwele United Kingdom alusoze luphathise ilizwe ngalutho, iziphathamandla zikahulumende we-ZANU-PF ezigoqela isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba zithi ukuhlangana kukamongameli lenkokheli yamanye amazwe kutshengisa ukuthi uMnangagwa uye nelisa ukulungisisa ubudlelwano belizwe lakhe lamanye amazwe iZimbabwe yamukelwe njalo isizwe zomhlaba. Umnangagwa ube ngomkhokheli weZimbabwe wakuqala ukulugcoba kwelebhilitane phakathi kweminyaka engamashumi amabili ngemva kokwetheswa kwakhe izijeziso zenotho kanye lomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uhambo lolu luza ngemva kokuba isithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Dohan ethule umbiko othi izijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yiBhilitane leMelika kumele zesulwe. Lanxa umnankakwa ebethe uzahlangana lomkhokeli weBhilitane umnumzana Boris Johnson, imbiko ephume izolo ibisithi lokhu kulakho ukungenzeki. Kodwa umnankakwa uhlangane lomphathintambo obona ngobudlelwano beBhilitane lamazwe aseAfrika unkosikazi Victoria Graceford kanye lomkhokeli weEuropean Council umnumzana Charles Michel. UChris Gande weStudio 7 ubuze ohlaziya ezombusazwe umnumzana Angliston Spanda ukuthi kukhona na okubambekayo okuphumileyo kulimihlangano.
Kungabe kukhona okuphumayo, singakhohlwa phela ukuthi what drives amazwe lawa agijimisa ngokuthi bona bangatholani. So nxa umnankagwa esenza khonokho akwenzayo njengomgabe oyehla abasukeli abathethisi abatshelwe okwazadliwa ngendlala, mhlawumbe kungenzakala ukuthi kukhulunyiswane kukhumiswane umlotha njengoba sibonile lo lesithunywa kade sithunywe United Nations sipalile ukuthi into ezangenza ukuthi kube lengqobekela phambili kulungisiswe kuxwazulule izinto lezi yikuthi kuhlaliswe nephansi kukhulunyiswane. Sesake sabona yamazwe silwa kwalwiwa izimpi World War 1 yacina ngokuhlalisana phansi kulungisiswana eVersailles, kwalwa kwaba lempi emhlaba wonke eWorld War 2, kodwa kwagcina kuhlelwe phansi etafuleni kwalungisiswa. So nxa kube khulumisana sibone lamampikitsha bebingelelana labo Joe Biden umongameli weMelika bebingelelana labo Boris Johnson, asikwazi abakukhulumileyo kodwa khona ukuthi sebeqhuba bake babingelelana ngemva kweminyaka eminingi kangaka iZimbabwe lamazwe lawa vele kungakhulunyiswana kungabonwa ngesondawo linye kungahlalwa etafuleni, kutsho ukuthi kungaba khona nxa kungahlala phansi kukhulunyiswana.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe kumbe kwenzakale?
Into eqhakathekileyo ukuthi thina izizalwane zeZimbabwe ikakhulu thina abe-civil society labe opposition sibe kwazi ukuthi kumele singahlalisi sikupolitiki imchokotsho ekufuna ukuthi lizwe lidilike ilizwe umnankagwa khawule, sibeloke sichotozana sithethisana sibhalela khona ngale sikhuluma izinto ezinye zakhona zingamanga. Yikho kusuka kusihlupha ukuthi silamanye bethu abakholisa ukuthi izinto ziqhubeke zizimbi, thina sisekhaya ngapha siyahlupheka kodwa kulabanye abaye bekholisa khonokho and abanye bangani badla ngakho khona lokho ukuthi babelokhu bebhala besithi ye kunje. So ngicabanga ukuthi lo mhlangano okhona yebo kambe ngumhlangano wokukhuluma ngezezomvelo ezeclimate kodwa ke mhlawumbe kungaba khona okungakhulunyiswana okungaphuma mhlawumbe ukuthi kuthi hayi akasivumelani kulokhu kodwa ke kasisebenzeni ndawonye kulokhu. Nxa singavumelani kulokhu kodwa ke singanelisa ukuthi okunye lalokhu njengalokhu lalokhu kuqhutshekelwe phambili ukuze impilo zezizalwane zeZimbabwe ezabantu makhaza zibe ngcono, ama-camp business asebenze ukuthi abantu bathole imisebenzi. Yikho mina ngicabangela ukuthi engufiselayo ukuthi kuphumelele kwenzakale ukuze lathi njengeZimbabwe siqale ukuthuthuka lathi sibe ngelizwe elingcono lempilo zabantu makhaza zibe ngcono.
Umnumzana Angliston Spanda uhlaziya ezombusazwe. Ukuvalwa kwamavoti kwele South Africa kuyaqhubeka ngemva kokhetho lwezabelo olwenziwe ngomvulo. Ibandla elibusayo ele African National Congress ANC libikwa likhokhela. Abanye basola uhulumende we-ANC besithi uyehluleka ukubusa kuhle nanku kulokuswelakala kwemisebenzi, ukubhidlika kwezakhiwo lemigwaqo kanye lokungaqhutshwa kwenhlelo zabomasipala ngemfanelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzonkomo.
Siyabona nje iDA nayo akade kungalindelekanga ukuthi ngahle yenze kangcono. Ikhanya yenza kahle kakhulu kubo masipala abaningi ngoba kwezindawo ibathetho masipala akade bephethwe ANC. Elinye iqembu elikhanya lenze kahle kakhulu ikakhulu kuprovince yaKwaZulu-Natal liqembu le-IFP likhanya nje hayi omasipala laba abancane abasemakhaya abaningi libathathile libathatha kwi-ANC. Leqembu le-EFF nalo futhi likhanya lenza kahle kakhulu endaweni eziningi, inamba zikhuphukile kuna kukhetho olwedlulileyo. Kanti nabanye omafika izolo abanjenge yethini XA le ekaMashaba owayeoke waba umeya weJohannesburg kwe-DA, nalo la eGoli likhanya iqembu lakhona lenze kahle kakhulu. Maningi amaqembu akade engenela ukhetho, maningi kakhulu ngoba lana nje eGauteng ngabona ayafika ku-54, amaningi akhanya azuzile.
Sesikhangela konke osokwenzakele, ubona kuwela ngaphi indukulo xa uxaka?
Okucacayo nje ukuthi amadolobha amaningi, kakhulu amadolobha amakhulu lama-metro, kukhanya ungathi amaningi azobuswa ngokubambisana kwamaqembu. Akubonakali nje kuba khona iqembu elisikhondla-khondla eliphuma phambili ngaphandle nje la kucace khona idolobha lase Cape Town. Kukhanya ke idolobha lase Cape Town iDA ingalibusa ngaphandle kokubambisana nabanye abantu. Kube khona futhi elinye idolobha lapha elise Eastern Cape la okuyinhloko dolobha Buffalo City, nayo cha kukhanya iANC ayizukulibambisana nabanye. Kuze iDurban eThekwini bekungathi kusayihambela kahle kakhulu iANC, kodwa sizabona ke ekugcineni bekungathi ilona nje futhi elinye idolobha elikhulu iANC engalibusa ngaphandle kokubambisana. Kodwa la amanye ama-metro iJohannesburg, iPretoria, iNelson Mandela Bay, iMangaung, hayi cha akukho okhanya ehamba nje eqekele yedwana, kukhanya bazowabusa ngokubambisana. Kodwa ke futhi siyabona ukuthi ikhona lento kubantu abathi ethi yona balithanda iqembu le-ANC, kodwa ngoba lingenzi kahle, lingenzanga kahle, abantu bakhetha ukuthi abangayi ukuyavota bayihlalele emakhaya. Yilokho okunye okugqame kakhulu kulolu khetho. Yikho ke futhi okungathi kuphazamise kakhulu ukuzuza kwe-ANC. Kuyobonakala ke ukuthi uma sekuphele konke izibalo zonke seyiphumile ukuthi ngubani omi ngapi nangapi. Kodwa ke okukhona nje manje okucacayo ukuthi hayi iqembu elibusayo akulihambelanga kahle kakhulu.
Umnumzana Zenzonkomo uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi ukulungiswa kwesibhedlela seManama sona esadilizwa lizulu elalilomoya kusikhatshana esedluleyo kukhangelelwe ukuphela kumaviki amabili alandelayo. IZBC ithi isizalwane sakwele Brazil esifunyanwe silecala lokuthengisa izidakamizwa zecocaine yinkantolo yeHarare setheswe isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani lonke bahlakazi labalaleli be-Studio 7. Hayi, mina ndilokudana ngumntu lokuthiwa Mnangagwa. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngasiyafa sonke sivuke sifile kubuse yena labangane bakhe lecabinet yakhe bona babaphananisa imali khathesi uhambe ivutha ama-1000 esiya khona le emazweni. Thina ngapha emakhaya sihluphe kamanzi konke asiboni ludo indla yonke into yasupa. Yena uhlezi kahle, uhlezi ezitulweni ezishibilikayo. ngayo ukhohliwe njengomunye umuntu uzenzela umathanda unangwazi ukuthi kade ufanele ukuthi senzeni kumbe size siguqe ngamadolo angitheni ukuze simkhonze angkwazi ukuthi ufunani njalo thina nxa vele singasamfuni kasi samfuni kayekele sivotele labo esibafunayo
Salbonani ku Studio 7 ku Studio 7 nabalaleli bonke abalalela lomsakazo sakaze izindaba zinjalo nje siyabonga ngalekuseni enhle mabantu engabe bephila okhulumayo ngobaba uNleya uSanbonani Leya kozuzaphi zaduke siphawule kancane ngokunye siphume nje kancane ezihlokweni ezinye ezigeza zabasematheni okwakuqala nje ngihalalisele ama-political parties asemathebeleland afana nabo zaphu umthwakazi osida labo LMF laba siyalihalalisela sibili imthwakazi ingathi nje imathebeleland ne-midlands ayibonakale nayo inama-party nawo angenela ukhetho kodwa konke kana kulele kuthenini wena upetheni ngomlomo mhlawumbe kumbe ngesandla okungaheha abantu bemathebeleland labe midlands ukuze bekuvotele siyezwa amanye amaphathati wona azama ukuhlanganisa imashonaland lemathebeleland le midlands kube into eyi-1 kube khona ukuzwana angazi ukuthi la maphathi wona ngamaphathi asuka ecabange njani kodwa ke wele umunye nomunye uvunyelwe ukuphupha umuntu uyabe efanele ephuphe kodwa ke qinisweni ukuthi ayikho into engayenziwa ukuze laba bantu bezwana ke kuzwane vele noma ungabe usuthanda angeke kuzwane abantu besishoneni nabesindebeleni ngeke kuzwane never lokhu nje kuyikuphupha kufana lomuntu ophupha ehamba ngemoto ecross ulwandle ngemoto okuyinto engeke yafayenzakala leyo so weli ba right bekhankase benjalo ngoba phela yikho bezabe ngama losers kube nama winner lapho ophete into eba bekawe yazi ukuthi uzaheha abantu basemathebeleland uzavotelwa obuya nento ephilayo othi mayikhuluma into abantu beyizwisise kodwa uma usaqhamuka nestrategy esithi sona ufuna ukuhlanganisa imashonaland lemathebeleland kube khona ukuzwana ngicabanga ukuthi hayi ufana lo muntu ongene egroundini engala striker
sanibonani sihloko wasakazi beStudio 7 sibonge ukusethulela indaba ezifinyelelayo yonke indawo sinethemba lokuthi ukwenza kwenu kuyakha isizwe nokuthi sihlale sisazi into zeyo zelihlupho siyabonga thanda ukudlulisa ngibe ngithi ngiyalibongela ibandla lezapho eselivela manje lisitsho ukuthi hayi inkunzi isifohlile lapho ibivalele khona singazi ukuthi ibivalele kuphi and singazi njalo ukuthi ifohlile noma ivulelwe so ngifuna ukuthiya i-challenge kwisizwe sikamthakwazi ukuthi sizibuze ukuthi inkunzi lena eyizapho from 41 years i-silence ngendlela ebithuli ngakhona esibonakala namhlanje ukuthi akona hayi isikhona ngabe ifohlile kumbe ivulelwe ngokubana from 41 years ibingekho iparty ebikhulumela isizwe sikamthakazi kumbe ebigxeka izenzo ezenzakalayo esizweni sikamthakazi ekubeni izaphulo likhona isesibayeni sona leso esihlanganela abantu abahlukumeza umthakazi abantu bakamthakazi bathathela imisebenzi left and right ayikaze yaphakama nelilodwa yavela kwabonakala ukuthi khona kuneparty emela isizwe sikamthakazi abantu bayahlukuluzwa abatholi amabhenefiti asezweni izabukazi okufanele ingane ziyathola ipensheni nabo omkhulu ogogo okufanele ingane bathola ipensheni nezilima nako konke abantu abayifanele ingane bayathola ukunakekelwa uhulumente ayikaze yaphakama yakulwela lokhu izapho kwaqo ifile amadolobha nala ayikhona emthokazi afile ayikaze sizwe ngelilodi langayikhulumela lokho ikhuluma nje ngobuthokazi namhlanje sekuvela lena MRP omqondisi silwa nabo Emrose ngendaba yokuthathela abantu amaplazi sibonile Cardiff Park kubuya amashona eqhashwa from Harare eCzarapana azange sibone futhi ihlanganyela kulokho singabona bethuli nje amanye singakaze simuze ekhuluma ngokuthi kona kwenzakalani ezweni ekhuluma ngokuthi kona yena 2023 uzawuphatha hayi kuyachaza ukuthi ivulelwe ukuzophazamisa ngiyabonga
abo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezifela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthembise inkokheli zamazwe omhlaba emhlanganweni we-COP26 eScotland izolo ukuthi ilizwe lakhe lizathatha amanyathelo aqinileyo okulwisana lokuguquka komkhathi ngokwehlisa umoya we-methane emkhathini. Umsakazo munye uthi uZulu weMalawi utshengisele ezitaladeni zedolobho lePlantyre isolo esola uhulumende phezu kokuswelakala kwemisebenzi lokudula kwezinto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi ukudula kwezinto elizweni lakhe kubangelwe ngomkhuhlane we-COVID-19 wona olimaze umnotho. UBiden ubephendula imibuzo yentathelizindaba ese-United Kingdom isolo emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26. Uthela nxa abantu bedonsa nzima ngokudula kwezinto lokhu uhulumende wakhe wenelise ukuthuthukisa umnotho. Sixoxelwa hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Ngathiwa into eyenzakalayo lapha is ukuthi i-COVID bebecabanga ukuthi by December it would be under control, but njoba amanye ama-variant sephumile kungathiwa sokuhlupha. And then sake sakukhuluma ngendaba leyo ukuthi kulabantu abangafuni ukuvaccinatewa, like athethi sesibona i-Air Force, one division ye-Air Force yonke yayala ukuvaccinatewa. So izinto ezinjalo yize ziyenza ukuthi ukubusa okamongameli uBiden kube nzima.
Uthi lanxa izinto zidula umongameli Biden, umnotho welizwe lakhe uyathuthuka. Yebo, kuyakhanya yini lokho?
Yes, siyakubona ngoba ama employment hiring wages ngathiwa sekhwelile. Sibona i-federal minimum I think ibiku $7.50, but sibona i-average eyabantu abangeniswayo imisebenzi is at 15 across the country okwakathesi. Sibona lawo ama-fast food restaurants anjengo-McDonald's lani labo bedinga ama-workers beqalisa ukubaqhasha ngezimali eziphezulu esiqala kuma-14-15 for young kids. And sesibona lathi ukuthi i-unemployment isiyehlile and abantu sebeshort ukuthi bahambe bayasebenza emsebenzini eminingi la ekhona. So i-job employment shortage yesiyibonayo, which is an indicator for the financial success elizwe.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo, ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga usibalukhulu wesigaba seVirginia eMelika olwenziwe izolo kuyaphambili. UBiden uthe lanxa zingutshikile obhanqa ulethemba lokuthi ibandla lakhe lamademokrasi lizanqoba. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abane nge-COVID-19 izolo. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende uqhelise iziqondiso zokwenqabela lumkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamaviki amabili. Ibandla leMDC Alliance lisola imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 nam. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.